laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba labanye abantu abakade besenkosini wokulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter, odume ngokuthi nguTony, uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho ngenxa yemithetho engabela ukusebenza kwabo.
Ukubandlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngama police kumbe ngamanye from amanye ama sex workers. Lokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality. Also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama sex workers ngenxa yokuthi maybe babe nomona or something.
Ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kokucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e Hands Off Program, kulezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lumbiko eJohannesburg, unkosazana Pamela Chakuvinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kule South Africa eyesisonke, uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four mapillars atinenge tichifokasa nawo, which is physical violence.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokulisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi
le-Afrika.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye sizalwa seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. Umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli, umnumzana Mduduzi Mgutshini, uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza begcine bephakathi kwalowo msebenzi, abanye kungenxa kasathane, abanye kungenxa kamadimoni. Kuqakathekile ukuthi sibakhulekele, sibancedise ukwenzela ukuthi uJehova abazwele isihawu, abenze bazwisise ukuthi uNkulunkulu nguye ongatshintsha isimo sokuphila komuntu.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho ohlose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe umthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabophela nje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungelabufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Lokhu sekwenze ukubotshwa kwabo kungafani lasekuqaleni. Kodwa ke abakulumsebenzi bathi noma kusasenzima ukusebenza kwabo, ithemba banalo ukuthi ngelinye ilanga labo bazavunyelwa ukusebenza ngokusemthethweni. Melisu 7 Johannesburg, South Africa, ngithuso kumalume.